Ngiyabonga kakhulu ukunginxusa kuhlelo lakho lolu and njalo ngithanda ukubingelela abalandeli labalaleli bakho. Bengihambe elokuzeni esikolo se-George Slundika High e-primary. Ngiqale nge-primary ngoba isikhathi esiningi sasijayele ukuvakatshela i-secondary. Secondary yiyavulwa kuqala kungakavulwa i-primary, so yiyo besijayele ukufika kiyo. Kodwa ngaleso sikhathi sithe singcono sivakatshele abe-primary kuqala siyexoxa labo, siye babona labantwana, ababalisi kunye labantwana, konke lo mphathi. So ngakho ke te siyakhuluma ngale bezivele sesiqoqile lokho besikuxoxa, ukuxoxa ukuqoqela abantwana izipho esizithiwe inhlanganiso ezithile ezivela kwezinye indawo. So ngakho ke kuyasijabulisa lathi kathesi kakhulu ukuthi khona basamukela kuhle.
Izipho lezi kade lilazo zibalisa ini lani?
Ngenxa yokuthi bekuyisikhathi sethu sakuqala ukuyafika khona ngale besingazi exactly ukuthi khona into abangaziqhwabisela ngezinjani, so sasesidinga sacela ama-pencil cases lama-notebook lezinto zokudrowa ezabantwana eze-art. So yikho sasigcwele ngalelo langa and then plus lelokuzeni le equipment ye-sports ebebhola.
Singathi bakuthakazela kanganani konke lokho?
Kunye lelokuzeni lempompi zakhona zokupompi lokuzeni amabhora, so bakuqhwabethela kakhulu.
Ye, nxa sisikhangela njalo uthi uyahamba futhi khonapho-ke ku-secondary school, kuyini elakwenza khona ngale?
Hayi, e-secondary school sayenza khonokho sasivele sijayele ukukwenza ngemihla imihla ngemihla. Ikuthi bese kulesikhathi eside sagcina ukuhamba ngenxa yokuthi kwatshintsha uprincipal, so i-leadership entsha sasingeselayo babengasasicontact lapho ngoba babebatsha bengazi ukuthi bengasidinga besithole ngapho. So khona ngale lakho sasifele sijayele ukuthi sihambe siyekunika ama-prizes nxa kuyikuthi khona basibusile i-prize giving day. So sasihambele lakho khonokho kufanayo lalokho esahamba lakho kulokhu zeni ku-primary and sahinda sahlala phansi saxoxa lababalisi kunye labaphathi besikolo wonke.
Singathi-ke nxa sikhangela khonokho elikwenzayo libona zani kunceda kanganani abantwana besikolo lababalisi?
Kuyasinceda lathi thina ngoba ilokungana i-foundation vele i-family foundation yakoSlundika vele sikhangele khonoko ukuthi khona sikhankasele izinto ezinganceda abantu abangela ndlela zokuthi bethole usizo. So ngakho-ke lathi kuyasijabulisa kakhulu ukuthi khona yena sakuthola esikolweni kungathi abanosizo oluningi abalufisa ukuthi khona bengaba lalo olugoqela izinto zokufunda lokwe-sports. So ngakho-ke yikho abasitshela ngakho plus lezinye izinto ezingabe ziyabanceda ukuthi khona nabephile khona esikolweni kabalazi i-boarding school i-secondary. Ngakho-ke kulezinto eziningi ezifunakalayo ezigoqela into ezinjenge ukudla lima lokwe-sports lokunye nje ama-resources ukuthi befunde izinto abazidingayo kakhulu abadinga usizo ngakho.
Singaphosa amazwi akho okugcina khonapho baba Slundi.
Ma kule nhlanganiso ezikhona kumbe abantu nje abafisa ukuthi khona bengasiza izikolo ezinjengase-George Slundika lesa e-JZ Moyo. Izikolo lezi njengoba abantu abaningi mhlawumbe bayakwazi ukuthi zasungulwa ngo-1982 khonapha ngemva kokuphenduka kwama-refugees bevele eZambia. So ngakho-ke kulezinto eziningi sibili abangabe beqhwabethe ukuthi khona bengazithola. Ngakho-ke nxa kuyikuthi khona bakhona abafisa ukusiza kumbe nabantu abantu bafunda khona ngale ifuna ukusiza through thina bengasicontacta nje. Inamba yami ngu-country code 9665309302711.